Mina bengathi konobu osebenzakele yikho vele okumele kungabe kwakuqala ukwenzakala nakudala. Udaba lolu luqondile nxa lubanjwe izinduna ezomdabu. Ngoba phela yibo abaphethe usiko lethu njalo yibo abanikazi besigaba labanikazi babantu futhi abesigabeni sona leso. Lapho kwaba nokuhlukunyezwa khona. Ngakho mina ngibona ngathi akuqondile sibona izinduna zikhokhele zivula kucithungulwa ngoba abantu abanezinduna ziyahamba ziyovula ephansi zisebenzisa isitimente ekhona yaboshabhuku kusiya phansi kuze kufike ekugcineni ukuthi udaba lolu lubambeke kuhle. Sezibuya zona sezinento ebambekayo evela kwizulu okuyiyo indlela eza kuthi uhulumende ubesengenela ezobamba ngendlela eyayiphume ngakho ivela phansi kuyena labo abantu abahlukumezwayo. So yindlela vele okumele ubana ngabe ihamba ngabo from ekuqaliseni ubana izinduna kazithathe zibambe konke okufunwa ngabantu senze ukubuyisake kuhulumende. Ayisiyo into yepolitiki akuningi izamukele phakathi akudingi futhi izamu phakathi akudingi umthwakazi phakathi akudingi ithukisi phakathi. Kudinga izinduna eziyizo abanikazi babantu nemdabu wethu. Sezibuyisele kuhulumende onguye-ke osezakhangela ukuthi kena izifiso zabantu zithini ekulungiseni khonokho.
Ye, siyabona njalo kulabanye abathi umongameli Emmerson Mnangagwa akumelanga asondele edabeni lolu ngoba cabangela ukuthi phela laye ulesandla kugugrawundi la. Ungathini ngakhonokho?
Umongameli Mnangagwa nguye phela umongameli welizwe, nguye inhloko kahulumende yena le abantu abasekuqhakaza kuyo phela. So lingathi engasondeli oseza kulungise kwene sokungubani futhi abona yibota ikuziphica. Yiko nje mina ukuphathwa kuhle kodwa lolo ukuthi induna ziwubambile umsebenzi ziphumela lokho okufunakalayo phansi bese zilisa kuhulumende umongameli osendlela khona ngikhona pha yena asiyo ngawo uyaphansi uyadinga ukuthi yena ukhulumela abantu ukuthi wabi hhayi induna yizo ezingakho noko sezibisa ukuthi hayi abantu bathe nxa abantu bethe kuthi hayi sifuna uhlawula ngey'nkomo ezimbili yikho lokho abantu ngathi hayi sifuna imbuzi ezintathu yikho lokho abantu ngathi hayi sifuna amaqhudi yikho lokho kodwa kuvela ngathi ebantwini kusuke ngezinduna sokubuya kuhulumende uhulumende abesisiwa nguye-ke olungisayo njengezifiso zabantu.